kusukela kuviki ephelileyo ngolwesine izulu belisina nsuku zonke kobulawayo. Impahla ezigoqela ukudla, ingubo, izitulo kanye lokunye okwendlini zonakele ngemva kokuba amanzi ezulu engene ezindlini. Umuzi oweJairus Jiri ogcine abantwana abalithumi lasikhombisa i-17 abakhubazekileyo osephumula East ukhala ngokuba kulungiswe lapha abahlala khona, kuvulwe imigelo engayachitha amanzi lapha sekuthe kwaba lezulu eliningi. Unkosikazi Farai Mhlambeni osebenza eJairus Jiri Home ephumula East uchasisa kabanzi.
Indaba ekhona ukuthi thina sigcina abantwana abangafoniyo manje wesingqapho izulu lisina, so kuyaba kungamadaka bona babengaboni, so ngesifisa ukuthi ngabe kule pavement la ufake ipavement kuthiwa nyathele endaweni e-right, then izulu lana sibili kwa-afekthi kudla, amanzi abe lokhu egebhagebha vele edelezayo kuya ngapha, vele into esesikalelayo ukudla kwabantwana yikho kwaba le problem. So vele kwa-afektha konke, vele sonke sisebenza sidonsa ama-wardrobe lawa lamasofa konke kwa-afekthiwa.
Unkosikazi Sikhulekile Moyo ukhansila ka-ward 17 ephumula uthi umonakalo wezulu ezindlini ikakhulu ezinamatheleneyo wenziwa yikungavulwa kwezikhala emidulini egombolozele izindlu.
Uhlupho lwezulu elikhulu esike salithola eMalangeni esiqhubeka silithola lugcine lusenza ukuthi ezinye izindlu zingenelwe ngamanzi endlini ziphakathi kwamanzi, njalo njoba liyaqhubeka liyana impahla ziyonakala. Ephumula nothi sihlangane lalolo, kodwa ikhansili iyancedisa, igijimile ngemva kokuba sibike lolu hlupho, iyancedisa okwenze kwezinye indawo saba lalolu hlupho. Izindlu zethu eziyimdadada ezibambeneyo ende singumakhelwane siyabe singancedisana ukuthi nxa ijurawoli kumele amanzi adlule kuvule izikhalo ukuthi amanzi adlule.
Unkosikazi Loveness Mpofu osebenza eJairus Jiri ephumula uthi ukudla okukhona akusavumi ukuthi bakuphekele abantwana.
So sibili izinto eziningi zabantwana zaphosa zatshabalala, okunye okuningi izigqoko, izicathulo zesikolo, ukudla kwabo, othukela labo sepha zasezigeziseka ngamanzi ngoba vele amanzi ayisegcwele indawo yonke khonapho okuhlala khona ukudla kwabantwana. So singacela sibili uncedo lokusizwa ngokudla, especially ukudla kwabantwana ngoba kunekwangkhona impuphu isinamatheleni vele okuthi vele ayisayenzi ukuthi siyale silokhu siphekela abantwana ukudla.
Unkosikazi Sukoluhle Maphosa uthi umonakalo wezulu ube mningi kakhulu, abantu abaningi balahlekelwe zimpahla.
Umonakalo wezulu mningi kakhulu, indawo eziningi konakele kungayisikho kungenelwa ngamanzi ezindlini, kuhlangene lokulahlekelwa izifuyo, izilimo kanye lempilo lapha abanye abathethwe ngamanzi.
Abohlangothi olucwayisa ngezomkhathi abe-Meteorological Services Department bathi kulelinye izulu likazamcolo elisendleleni elikhangelelwe ukuqala elizweni mhlaka 25 Mhlolanja kusiya kumhlaka 5 Mbimbitho elilakho ukuza lolaka olwe-cyclone. Abekhansile yakobulawayo batshele intatheli izindaba ukuthi okunye okubangela ukuthi amanzi la egcwale ezindlini yikungazwanani kwabomakhelwane emngceleni yabo okwehlula ukuthi bevumelane ukuthi nxa bele miduli yokubiya babhokoze izikhala zokudlulisa amanzi. Bathi njalo amanzi abemaningi okwenza imizamo yezakhamizi yehlule njalo imigelo isandelwa. Amagodi asephumula ake adala ingozi zokulahlekelwa kwempilo yabantwana bebhukutsha nxa esegcwele amanzi, njalo osokuletha ungahlaliseki kuzakhamuzi zaleli lokitshi. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.